esikuthoyo ikuthi ekuqaleni ukuxoshwa kwabodokotela kwakungamelanga kwenzakale ngoba bekungasoze kuncede lutho. Njalo ukubuyela emsebenzini kwethu sakhuluma ukuthi sizabuyela kuphela xa amaphilisi esekhona ezibhedlela njalo imitshina yokulapha abantu ama-x-ray lokuthesta igazi loku-operate abantu isilungisiwe isisebenzi. Ukubuyela emsebenzini izinto lezi zingakhangelelwanga akusoze kuncede lutho njalo odokotela kabanazimali zokuya emsebenzini. Izinto lezi azikakhangelwa, yizo izinto esizimelele ukuthi zikhangelwe ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ukuxoshwa kwabodokotela lokhu yinto ecreatwe yi-government obekungamelanga yenzakale njalo ibingayisizo sikhalazo sethu sokuqala.
Ngamanye amazwi dokotela lithi kalibuyele emsebenzini lanxa nje kube lokuvumelana phakathi kwe-Health Services Board lezima.
Izima yi-association etshiyeneyo, thina siyiZimbabwe Hospital Doctors Association. Njalo nxa kulesivumelano kumele kube yisivumelano phakathi kweZimbabwe Hospital Doctors Association le-Health Services Board. Yiso isivumelano esisikhangelelayo njalo isivumelano lesi senzakala kuphela nxa thina sesizwisisile salokuthokoza ngezinto ezi-ofarwa yi-Health Services Board. Njengoba ngithile okuqaliseni ukuthi thina sasikhala ngenxa yokuthi izibhedlela kazila maphilisi, imitshina kayisasebenzi yokwelapha abantu. Izinto lezi azikakhangelwa, odokotela bangatholi izimali zabo. So izinto lezi nxa zingakakhangelwa akunasivumelwane esingasenza njalo odokotela baqhubeka beku-industrial action.
Lithini khona ngodaba lokuthi selisayiniswa ama-contract amatsha lezifundi asho dokotela esingathi ngama-students?
Lokhu kuyadanisa futhi kakhulu ngenxa yokuthi kufanana lakho lokuthi basuspende odokotela ebengazange besiconsulte thina. Kade sekuleyinye i-contract yona le esifakiwe esingayaziyo ukuthi yona vele ifuna ugcwalisane ngokwayo. So thina sizayiyala leyo contract ngenxa yokuthi yona sibona kuyimuvu nje efuna uku-opressa odokotela ukuthi bona bengakhali ngendlela umsebenzi indlela lapho abasebenzela khona ma ingalunganga.